Esikunanzelelayo thina ukuthi indaba yokuzokhangela ukhetho ngalaba abangaphandle kwelizwe kayisiyo indaba yokuthi kubizwa abangane kumbe labo abavumelana lohulumende kumbe abaphikisana laye. Lo daba lokuthi umhlaba wonke uze uzobuka ubone ukuthi iZimbabwe isikhule kangakanani ekuqhubeni ukhetho lalo kungela dlakela, kungela budlwangudlwangu, kungela zinto ezenziwa nsitha ezenza ukhetho lolu lusolakale. Ngakho ke thina kasikuboni kuyindaba yokuthi kuthiwa kumele kubizwe labo kuphela okuthiwa bazakhuluma okuhle. Lalaba abazakhuluma okubi kababizwe kubonakale ukuthi iloba izinto zenziwe kuhle bazakhuluma kubi yini.
Umnumzana Mbengegwi uthi amazwe la angathatha uhlangothi, wena ubona ingani awasoze athatha uhlangothi lamazwe?
Thina esingakutsho ukuthi vele inhlanganiso eziningi ezingaphandle kwamazwe eziva zizokhangela ukuthi kwenzakalani eZimbabwe ezikhathini eziningi kazenelisi ukuthi zibhode indawo yonke ziqhube umsebenzi endaweni zonke zelizwe. Zithemba kakhulu ukusebenzelana lenhlanganiso ezivele zilapha eZimbabwe. Ngakho ke konke oku akunenge abakutholi kujwayeleke ukuthi kube kungokuthi abakutho encediswe izinhlanganiso ezivele zilapha. Esikutholi ukuthi ekugcineni kwakho konke ikhulumende weZimbabwe kumele azimisele ukuthi avule ukhetho lubone lubukwe lukhangelwe ngumuntu wonke. Uma kuyikuthi bazithemba ukuthi ukhetho alisoze lube lodlangela lobudlwangudlwangu lakho konke okuningi okwenza labantu eZimbabwe bangasuthiseki, yikho phela kumele babize laba bantu babuye bazokhangela. Okunye futhi engifuna ukukutsho yikuthi phela udaba lokuthi ukhetho luyabe lutshontshiwe kumbe kulodlakela asodaba olukhulunywa ngabantu baphandle kuphela. Lakhona pha eZimbabwe bakhona ababeke le nsolo, inhlanganiso ezivele zikhonapha ngitsho layo iZANU-PF ivuma, le government ivuma ukuthi ukhetho kalulunganga kanti kuqhutshwanga ngendlela. Kambe pho sokusiba kubi nxa sokukhulunywa ngabaphandle.